Ugatsha lukahulumende olubona kwezokuthuthukisa amabhizinisi oleBotswana Investment and Trade Center iBITC luthi kulamathuba amahle kumankampani yeBotswana ukuthi athengise impahla eZimbabwe. iBITC ithi ihlonipha umbukiso weZITF ngoba nyakenye kuphela wahuga amankampani adlula amakhulu ayisithupha lengxenye ephuma emazweni alithumi lasithupha. Isikhulumi seBITC uNkosazana Kutlo Mwahi sithi amankampani aweBotswana asembukisweni weZITF alakho ukubumba ubudlelwane lamanye amabhizinisi kwamanye amazwe. Umwahi uthi BITC yenzisa uphenyo olwatshengisa ukuthi kulomkambo wempahla zeBotswana kuhlangothi ezitshiyeneyo eZimbabwe okugoqela ukuphekwa kwempahla, imanufacturing, ezokwakha, ezokudla, igwayi kanye lempahla eyenziwa ngezikhumba. OweZimbabwe uMnumzana Stanley Ncube eseHavroni uthi ukubukisa kwamankampani avela eBotswana ngisengiselwe ukuthi iZITF ilokhe lesithunzi noma nje ezomnotho zingamanga kahle ekhaya.
Kuyathokozisa kakhulu ukubona amankampani akwele Botswana esiya ku-ZITF kobulawayo, ngoba kutshengisa ukuthi noma nje umumo womnotho uphansi, amanye amazwe lokhe ehlonipha umbikiso we-ZITF. Njalo kutshengisa ukuthi ngabe izinto zikahle, amathuba okuthuthukisa amabhizimusi akhona kakhulu.
iBITC ithi ukubukisa kwamankampani eBotswana kuqakathekile ngoba kuqinisa ubudlelwano kwamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ekuqaleni komnyaka iBotswana yathi izimisele ukuphinda kabili inani lempahla eyithengisela iZimbabwe emi kuzigidi ezingamakhulu azamadola okwakhathesi. NgumaThini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.